Ngalesi sikhathi iZimbabwe ingaba ngelinye yelizwe emhlabeni emiselayo kamuva kangako ilungelo loluntu. Ngabe ichilo ukuthi manje ukuthi umthetho lo ube ngophelele ukuthi i-terrorism kube batsho ngokusegcekeni ukuthi esifuna ukuthi sibakhangele abantu abenze i-terrorism kube segcekeni. Okwesibili yikuthi umthetho lo nxa sewunezelela isisekelo sombuso ithi sona u-section 57 ukuthi umuntu ulelungelo ukuthi akwenza ngasese kumbe sithi in private, like nxa umuntu esefonini kumbe ku-email kumbe post incwadi, incwadi leyo kayivulwa, i-email kayivulwa omunye umuntu, kumbe ucingo walalelwa omunye umuntu ngaphandle kwalowo okuthi incwadi ithunyelwe kuyo kumbe i-email ithunyelwe kuyo kumbe ucingo luthunyelwe kuyo. So esikunazisa ukuthi umthetho lowo uzama ukuthi lowo ufakwe yi-constitution ukubisele. Ngibona ukuthi nje umthetho ofuza ukuthi abantu bawuhambise e-constitutional court uve kwecelele, ngoba kule test efuza ukuthi lo mthetho uyipase ukuthi nxa sikhangele i-constitution ukuthi ilungelo lingalimitwa kanjani ku-limitation of ama-rights afakwe ku-constitution.
Manje pho nxa kuyikuthi umuntu ubotshiwe kusetshenziswa umthetho nalowo, ulalo na ilungelo lokuthi ahambe ayowuphikisa aphumelele?
Ye, ngibona ukuthi okuqathi ukuthi yonke imithetho, ukuthi sikwazi ukuthi yonke imithetho ingaphansi kwesekelo sombuso. Akula mthetho ofakiweyo, whether it's an act of parliament or lesi yi-subsidiary legislation, i-statutory instrument efakwa ngamaminista ukuthi ubeze phezu kwe-constitution. I-constitution yiyo ingqungquthela yemithetho yonke elizweni. Akulo eminye imithetho ofuza ukuthi kuthi ngendlela obekwe ngayo uphisa ne-constitution. So umuntu nxa ethe wabotshwa wayekhonte kuthiwa wephule lowo mthetho, ukuqala ukuthi lowo mthetho ufuza ukuthi urefewe e-constitutional court.